sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile.
Abakubandla leZANU PF bathakazelela uzivuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leZANU PF kusukela ngo-1918.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba okukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizinisi.
Ukulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokho eleZimbabwe lathola uzivuse. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula ngesikhathi sokhetho lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi lanamuhla eMount Darwin esabelweni seMashonaland Central lapho obekulomcimbi omkhulu welizwe wokunanza iminyaka engamachumi amane lantathu 43 kazibuse. Utshele umbuthano lo obekulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga inkokheli yebutho lebandla elibusayo abantwana besikolo abadlala umdlalo wenguqu labantu abahlala kulinda ukuba akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo ziphehle udlakela.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umnangagwa owangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe libutho libambisana laye labanye uthe kunengi asebekwenzele abantu bakweleZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kusenjalo bekulomcimbi ezabelweni zonke lapho obekubalwa umbiko oqakathekileyo kaMnangagwa H1 Mnangagwa Te. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo obona ngokwenzakala kobulawayo obesenkundleni yezemidlalo eWhite City Stadium nguye obale umbiko kaMnangagwa.
Babuyile ngobuningi babo abantu bezothakazelela leli langa njalo sifisa ukuthi alubana siqhubekela phambili ngezimiso lokudefenda kumbe ukuvikela umbuso wethu ukuze ungachitheki. Okuqakathekileyo yikubambana, ukuhloniphana lentuthuko.
Umgcini sihlalo wabasakhulayo kobulawayo kubandla leZANU PF umnumzana Freedom Mureche ubonye abakhulula ilizwe esithi benza umsebenzi omkhulu
njengomntana ukuthi nje whatever siwe nje now sisifunyela ukuhamba esikolo kwenza ama courses esifunayo imisebenzi esifunayo ama business.
Ukhansela uDonaldson Mabutho oyebandla le Citizens Coalition for Change ongene umcimbi namuhla kobulawayo emele umeya uSolomon Mguni uthe bayaluqhakathekisa kakhulu usuku lokunanza uzibuse.
Thina njengeCitizens Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqhakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse ngoba yimbuthano esithi ngama state functions ikhole sibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Molly Ndlovu okudalele Politburo kubandla elibusayo ukhale ngokwenziwa umsakazo we-ZBC.
Amazandla forces and Zipra forces balwe okulinganayo. Nxa kukhulunywa ngabo kuma-TV kumele kukhulunywe ukuthi izandla le-Zipra yibo abakhulula leli lizwe.
Bebesidla ezifela emlonyeni njalo abanye begida kuze kuthunqe uthuli eZimbabwe loba kulabanye abathi uzibuse ngowabantu ababusayo kuphela. Nimele umsakazi weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo uhulumende weMelika uthi uchayela ihlombe eZimbabwe ngelanga lalamuhla elikazibuse lanxa kusobala ukuthi amalungelo oluntu alokhe esephulwa elizweni. Embikweni owethulwe ngumabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken lamuhla, eleMelika lithi lizaqhubeka lisekela eZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho, inhlelo zokudla lobungane, njalo lithemba uhulumende uzaguqula umbuso wakhe. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International Zimbabwe layo igcizelela ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethule umbiko lisola elithi ngumbuso ongakhululekanga, kwathi elezaphu lona lagxila kakhulu kunkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Kujakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU PF eMathebeleleni North, njalo obesemkhosini wokunanza leli langa eNyamandlovu.
Salibonani emahlabezulu, ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phesheya le kubo America la le inhlanganiso ethi yona yi-Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzichaya ingqunquthela bezichaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa e-America abantu bayachaywa, siza kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho bechayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthi ayisilungi i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanani lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile konke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo. Umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama abuses ama human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni kubuswa, bafaka imali eningi so bayadana nxa amanye ama organization abo sokuthi hatshi akamelanga isebenze ngoba akalandeli umthetho.
Lo umnumzana akhuta kwashe Montsanka ilunga lebandla lezanu PF eMathebelele North obekhuluma ecingweni le Studio 7 silokho sekudaba lukazibuse kulabanye abakhala ngokwenzakala elizweni ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi ngemva kokuthola uzibuse kumele ukuhlupheka kwabantu kwehle elizweni.
Kumele sikhangele njalo emuva ukuthi indlela esesihambile sithole uzibuse sihambe kuyini sokwenziwe okuyikho umqoka okuyikho esakulwelayo ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke. One kunelo nalodwa lomhlabathi wonke sawulwelayo umhlabathi ukuhlala kahle yiyo sayilwelayo. Sizikhangelayo zonke izinhliziyo nezo sikhangela lapha eZimbabwe kunenge okudinga kwenziwe kakhulu uhulumende umele ananzelele kakhulu ukuthi inkalakatha yento ayiqhakathekile ukuthi abantu ba ukuhlupheka kwabantu kuphungulwe.
Umgcini sihlalo wabomama kubandla lemthwakazi Republic Party inkosikazi Sithembe kuye Nyoni futhi abantu eZimbabwe lokhe belwisa ukuba bethole uzibuse
lusuku lapho esathatha khona ilizwe salinika abantu beMpumalanga ngoba yibo abakhanya beyikholisa independence. Hayi thina kumthwakazi siyizwa ngokuthi kule nkululeko kodwa thina asiyazi vele sichinise leyo nkululeko ngoba ungeke uthi ukhululekile usebenze umntana wakho engasoze esebenze umntana wakho engasoze esebenze kulelo lizwe uthi ukhululekile. Yebo bengabe bekhona abanye kumthwakazi abangathi ukuthi thina sayithola labo beyizikhothamathe besidla imvuthuluka.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu abakholisa uzibuse ayisibo abalwa impi yenkululeko.
Sitshayela ihlombe amaqhawe aletha ukukhululeka eZimbabwe. Ipoli ye singake sathi konke kubi sibili lizwe labuya indi political ibandla elibusayo for 43 years ali salandaba selandaba lozulu sibebusa bona sibekhohliwe ukuthi umbuso vele ebantwini isayo inotho ifesi family labangani bayo abalutshwane amasela.
Omunye wabasakhulayo ofundela ezokulima umnumzana Pride Ndlovu uthi inkululeko ibakhuthaza ukuthi basebenzise izandla zabo kwezokulima.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile. Njalo futhi Independence Day isikhumbuzo segazi elachithekayo labo khokho bethu kwenzela ukuthi thina esiphilayo manje sithole ukukhululeka njalo sikwanise ukuthi sizincedise lathi njengabantu abamnyama sikwanise ukuthi sithuthukise ilizwe lethu ngama-business atshiyeneyo njengokulima.
ELeZimbabwe selabuswa ngabantu ababili selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku.
Silokhe sekudaba lunye abahlala kwele Botswana bathi kuningi okubahluphayo. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kuzaba le dili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukazibuse, kodwa iningi elisithola likweleBotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Siyizizalwane zeZimbabwe sisezweni leBotswana sikhangelele independence 43rd Independence Day celebrations esizabe sibuthene khona siyizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida. Kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasiboni ukuthi wasinceda ngani uzibuse, yikho nje sigcwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Ma sikhangela sikhuluma ngendaba ze-independence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling ubona ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe babezimisele ufa befela ukubana ikusasa yethu ibe ngcono. Nxa usukhangela njalo uqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyo, uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena emazweni afana leBotswana saba lemuli, abanye abantwana sebesizwa ngendumela kuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe esileminyaka yamathumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwawulilizwe loluju lobisi.
Independence Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu, appreciating ukulelwa kwabo inkululeko yelizwe. Uhlupho nje ngithi abatsha yikuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa. Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse.
Uthi kumhla ka-18 abengasakwazi, ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ingani mina ngedwa ngaphandle kwelizwe leZimbabwe. U-18 lowo angikwazi ukuthi uphawula. Engxenye kwabaseZimbabwe, they've got something to celebrate. Hayi mina kakula.
Kodwa okubandla lezana uPF Mnumzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamathumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa.
With every reason to be celebrating independence, one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of.
Ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse, abantu kathesi bayenelisa ukuvota, bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo, njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle.
Noma nje abanye abakhulumele Studio 7 batshengise ukungathakazeleli usuku lukazibuse, iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wakwele Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, namuhla wethekelele ibutho lakhe edolobheni le Afrika. Umnumzana Putin wakwele Russia ubesendaweni ezahluthunwa lelizwe lakhe kwele Ukraine. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations ithi kunzima ukuba benike abantu ukudla lokunye kwele Sudan okulempi yomvukela. Kulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhe leZimbabwe lathola uzibuse. Kodwa kulabanye njalo abathi kunenge okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngomnyaka ka-1980. UTopias Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Senzeni Maphosa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Abantu abasha babhekane lobukhulu usizi, babhekane lokuselakala kwemisebenzi kuya ngabubhahile. Singakhangela isilinganiso esingidlula ingcenye ekhulwini sebephila ngokuba ngomatshonisa, kuthengiswa lokhu lalokhu kungakhathalekile ukuthi ufundile yini. Into engiyibonayo engasiza lapha yikuthi abantu abasha babambe ndawonye, batshintshe uhulumeni, bafake ubukhokheli obulenkangelelo lokuzwisisa isimo lezindingeko zabantu abasha.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu unobhala obona ngezokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza inhlelo eziningi zabatsha.
Ama youth have been able to be integrated into e-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Uhulumende njengakhathi sisibona i-election yakuqala siba lento okuthiwa youth court. So there have been a lot of strides that have been made to make sure ukuthi ama youth ethu aphakamiswa.
Olwela amalungelo abasakhulayo uMakhleo Maphumo uthi uhulumende ulamandla okulungisa umnotho obhijikayo. Obona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo kugatsha lwendaba zabatsha, uMnumzana Elias Murinda uthi uhulumende uncedisa kakhulu abatsha ngokwenza inhlelo ezijiyeneyo.
Young people have benefited tremendously since 1980.
Kusukisela ngo-1980 uhulumende usebeke imithetho eminingi lokwenza ngabasakhulayo, ukubeka sobala ukuthi lesi siqinti sesizalwane siyaqakathekiswa. Sikhuluma ngezokufunda, izabelo zonke zelizwe zilesikolo semfundo yaphezulu i-university, njalo izikolo zokufundela imisebenzi yezandla zigcwele elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Lokuqala ngaye kwenzakala ukuthi babe labo bangabantu abangena embusweni baguqula imithetho yakhona ihambelane lezifiso zabo. Okwesibili, nxa kukhanya sobala ukuthi uhulumende okhona osembusweni akakwazi ukulungisisa umnotho ontanga baningi kabamvotele bamphumisele, bafake uhulumende ohambelana lezifiso zabo.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa eNational University of Science and Technology, uthi kuningi okungenziwa ukuze kuguqulwe ukusasa yabatsha.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi, baphiwe amathuba okuthi bafunde, baphiwe amathuba okuthola imisebenzi. Konke lokhu kutholakala nxa ilizwe lihlalisekile, lisiya phambili, libuswa kahle.
Baningi abatsha eZimbabwe abathi bathwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Selokhe sikudaba lukaZibuse olwe Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla lezapho ngaphansi kweviyo leZipra bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda ungcindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse, kanti babengabuzanga elangeni. Kubika uEzra Chisaswanda weStudio 7.
Bathi usuku lwanamhla bazwisa ubuhlungu ngoba kula nkululeko abayibonayo. UMnumzana Douglas Malikwa owayengumlweli wenkululeko usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.
Alwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately isithola independence yethu sabotshwa sangena amajele, abanye bafa. Up to khathesi abanye bethu ababuya lapha ekhaya sikwazi ukuthi bafa. Kuningi esiwukhangele kuleli lizwe okungazuthizeki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesisapota emakhaya leli lizwe. Sathembisa abantu okuningi sibe badabuzanga kuphumelela.
UMnumzana Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho bakulelayo.
Ukayani asiboni into ebasiyilela sibe. Our expectations zazingasizole. Besicabanga ukuthi wona singathathi ilizwe liyaba lulutsi, ilizwe liyaba lihle ukwedlula laphana esasisilwa ngapho. But kukanya into zinhle. Njengoba ngikhuluma nje nami nginewobe ngiyathubeka fo abantu nje mahlaza bawesi.
Abanye abeziyo leZipra abangeniswa kubutho lelizwe leZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo-1980. UMnumzana Martin Dlovu owangeniswa kubutho lombhuqazi weKukurawundi laye usolambuso weZANU-PF.
Kubuhlungu khonoko ukuthi ngoba ama-expectations awo wonke umuntu wayephandle kwelizwe wayesilwa wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuza kuba ngcono kunalokho esiyikho khona. Kodwa kathesi sibona sesingemuva, sibona siyithi esingathi sibheka kakhulu esingalalutho vele, esingalakho esingathi siyakuyabambeka, esingakutshengisa labantu labantwana bethu balutshana abathembayo nxa ukwatshela. Njengoba la kade ubuza usithi la wahamba empini, futhi la ubonile vele ukuthi akulalutho lapho lukhona ngesoswane akukhanyi.
UMnumzana Mika Mpofu waye kuZimbabwe National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.
Yikho sinesakulwelayo, kodwa lezi suku second dispensation hayi ukhaya sisakulwelayo kubuya sibili kungena sibe endlini esasiyifuna. Sokutshintshile kathesi kathesi ngothakhangela zine kuparlamente lakumaminista ngale abantu besindebeleni sebekhona akusafana lokwakuqala. Ubandlululo lokusibandlulana ukuthi lo ngumhlobo lo ngumhlobo, hayi uphezulu yokhona ukhaya akakufuni.
Ukoko uritamalanga ngumfelokazi uthi langa likazibuse kalandaba lalo ngoba uyahlupheka.
Mina le kuthi kade kule independence bengakwazi ngizwe kathi singigada ngisedrobheni. Senxa ukuthi ayi independence mina kimi kabula independence futhi kakula ngoba la kathi singenje ngaba ngumfelokazi ngo 86. Bona laba bakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi kona singumfelokazi basuka bathi ngincane ngizakhomba. Ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yamithisa nga eduduko phezu kolunyudu. Manje ilizwe lakho nalikhululeke ngapi ningakangeli lintandane. Ngiyintandane esiziphindwe kabi sengiyintandane lebantwanini ngangizela abantwana abayi 6 sokufe 4 bathiya abantwana abantwana abalokhu enginga labo mina abakazi baholeyo into eyi 1
ugogo wona uthula Ncubena uthi wanceda kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kodwa usuku lolu kalandaba lalo
angazi abanye abathi bakhululekile mina vela zange ngikhululeke even la khade sina nyagula ngi patient ye cancer I'm a survivor Ngisela nje cancer stage 4 ukwamdilisayo ukuthi ngacila ngisiyegoli kungasogoli endingazisola futhi sengisegoli ngakhangela amakhiwe esayiqhotshayo sebeyiba bangigombolozeleyo futhi emchineni as I cried ilanga lakhona ukuthi we fought sathi sikhululekile saqotsha amakhiwe sembalandele futhi egoli bese yangitreata
abanye abalwa impi enkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukura hondi ngiyimale studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukuhlaziya ezomnotho elizweni ngesikhathi kunanzwa uzibuse uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni.
Ngithila ngokuwoda ngithengisa engingathi khona ngizenza ngiphinde ngibe yi-cross-border trader ngoba ngizenze ngiwoda ngaphandle kwelizwe ngithengisa futhi.
Singathi kunjani ukwenza umsebenzi lo?
Kunzima kakhulu baba Dube sesikhangela ukuthi elizweni lethu sisebenzisa ama-currencies ama engingathi ngama-currencies athiyeneyo sine-currency abayithi RTGS eyiyo eholwa ngabaningi esiyibo sibathengiselayo sibe ne-currency abathi yi-foreign currency okunzima ukuthi siyithole kodwa kuyabe kuyiyo okumele ukuthi sibe nayo ukuthi siwode.
Manje kusetshenzwa njani sibila kusitshele usicwathele sibile ukuthi nxa umuntu ethengisa uthenga ngemali yiphi njalo uyitshintsha njani abe sesenzani ngamafitshane khonapo.
Nxa sithengisa thina njengamavenda lama-cross-border traders sithengisa ngemali abayithi yibhondi kumbe i-RTGS imali eyiyo eholwa ngabaningi abahlala khona lapha elizweni laseZimbabwe kodwa kusuke kube nzima ke ngaleyo mali ngoba nxa sokumele ukuthi uye woda ngaphandle kwelizwe kumele ukuthi ube le-foreign currency. I-foreign currency leyo esisuka siyayithenga emkambo omnyama ebantwini esibathi ngosiphathe yengi-black market. Okungangokuthi uyathola ukuthi ama-rate angikhona akhwela njalo nje ngokusa kwamalanga. Uthengisa into namhla sasa nxa usivuka usiya ku-black market sisithi siyadinga leyo foreign currency izinto uthole ukuthi imali sikhwelile njalo i-rate. Okunjengokuthi sesihlala nje sikana ama-losses asisatholi inzuzo kumbe i-profit entweni esizithengisayo ngenxa yokuhlela ukuhlala ukukhwela kwama-rate e-black market.
Pho-ke manje kuphile kanjani khonapho?
Angazi ngesiphiwa kwakuzizwa le-disadvisor le-defeated. Siyathengisa nje ukuthi akulanye into ngomunye umsebenzi esingawenza ngaphandle kokuthengisa. Kodwa inzuzo esiyitholayo ayisafani lenzuzo esiyabe siyikhangelele ekuthengiseni kwethu. Osokumele ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa uthengisa kumele ukuthi uyale le imali yakithi elizweni ukuze uthole inzuzo uthengise nawe nge-foreign currency. I-foreign currency yakhona uthole ukuthi abaningi labo kabanayo onayo ngozabe eyithengeyo e-black market. So kwenza njalo le business isuke kungabi lethi lama-sales amaningi abantu bengathengi ngobuningi nxa ukuthi abaningi bakhona abayitholi yena le i-foreign currency.
Lo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo olulandelayo luhlelo lwabatsha olwe-The Connection lapho uNtungameli Nkomo uyabe xoxa ngosuku lukazibuse olwe-Independence Day labantu abatshiyeneyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leli kusukela ngomnyaka ka-1980. Kulabacha abathi akukho okwenziwe ngokhulumende okubambekayo soloke ilizwe lathola uzibuse. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngikhona pha eWashington ngisithi uyalandela uhlelo lweLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.